soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lichona nja, livuka njani mthokazo omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Emazweni lapha umkhuhlane nje okhulunywa ngawo nje njengeminye imkhuhlane nje yonke. Akusomkhuhlane oyenyanyekayo, akusomkhuhlane oyesabisayo, akusomkhuhlane ukuthi uyabulala ukuthi leminye imkhuhlane.
UZulu uthi umongameli Mnangagwa kumele axoshe umsekeli kamphathi inhlambo wezemali umnumzana Terence Mukube ngemva kokweyisa abantu abaphila legciwane le-HIV.
Kungaba kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi izizalo ze-Afrika zisuke zikhohlwe ukuthi i-Afrika isuke ngaphi. Siyazi ukuthi emazweni angaphetsheya amalanga aqakathekileyo ayakhunjulwa.
EZimbabwe limanyana lamanye amazwe ambalwa ezwekazi le-Afrika ekunanzeni ilanga le-Africa Day namuhla. Isipatsha esihlenge umongameli Mnangagwa enze efohle elizweni balekela umgabe nyakenye sithi kulabantu abazama ukusibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inenge lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele axoshe umsekeli kamphathi intambo wezemali umnumzana Terence Mukube phezu kwamazwi akhe eyisa abantu abalegciwane le-HIV. Umukube olilunga le-ZANU-PF ube kunkulumo mpikiswano lwake wabanga umphathi intambo wezemali umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni weStar FM behluza udaba lomnotho welizwe. Lanxa uBiti ubemupha ithuba lokwethula imbono yakhe ekhululekile, umukhube ubengenela njalo nje uBiti esakhuluma. Lokho kucunule uBiti wacina esithi umukhube wenza njengomuntu odakiweyo. Umukhube yena uphendule ngokubuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi yakhe ama-ARVs. Abantu abaningi basole umukhube besithi amazwi akhe akhuthaza ukubandlululwa kwabantu abaphila legciwane le-HIV. Ngokunjalo, bathi umongameli Mnangagwa kumele amxoshe kuhulumende. Eqeda thethisa uBiti emini, umukhube ubangele udlakela emsakazweni we-SFM ntambama lapho abikwa etshaye khona umkakhe wentatheli izindaba ephephandaba leZimbabwe Independent umnumzana Blessed Mhlanga wamdabulela izembatho njalo wamhluthunela umakhalekhukhwini wakhe. Umhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uhambe wayamangala emapholiseni kodwa akulalutho alwenzileyo. Ngomvulo, umkhube uchotozwe ngabantu abaningi ngemva kokutshela abasekeli beZANU-PF ukuthi ibutho kalisoze livumele umnumzana Nelson Chamisa ethatha intambo zombuso nxa engaze enqobe kukhetho. Sixhume incwadi kwezempilakahle umnumzana Ngelethu Mangendebele yena othi kuyadanisa ukubona umphathi intambo kahulumende ekhuthaza ubandlululo ebantwini abalegciwane le-HIV kanye lokweyiswa kwabo.
Ukukhuluma kakakwenzileyo kumnumzana Biti kubonisa ukuthi siza lomango omude kakhulu ekufundisaneni ngemkhuhlane le efana lale HIV le AIDS ehlasele uZulu. Kuyabonisa ngempela ukuthi siza lomsebenzi omkhulu kakhulu, njalo ke mina ngikuthatha ngendlela ezimbili. Okokuqala, ye kube into embisibili kakhulu ezwise abantu ubuhlungu, ikakhulu izihlobo labantu abaningi abaphila ngalo mkhuhlane abahlonitshwanga kakhulu, njalo yena njengomuntu oqhakathekile akatshengisanga ulwazi olweneleyo. Impendulo yaloba iyabonisa ukuthi yebo ukufundiswa kuyafundiswa sibili kakhulu, kodwa ke abanengi bakhona kabakabambisisi ngalomkhuhlane.
Inengi lithi kumele axoshe umsebenzi umukhuphe ngoba etshengise ukungahloniphi abantu abaphila le-HIV. Kanti njalo ubuyisela muva imizamo kahulumende yokulwisana lobandlululo. Uvumelana lalumbono?
Cha, ukuxoshwa ayisiyo indlela yokufundisa umuntu. Umuntu wonke ophambanisayo sibuya ekufundisaneni okunje. Kuyadingeka ukuthi nxa abantu befundiswa ube accommodative, la ube kwazi ukuthi impendulo zabantu ziyakwanisa ukuthi zigonqame ziyele, ezinye ziyakwanisa ukulahleka ziyele. Kodwa kungasenani kumele ukuthi ubamukele bonke benjalo ngokuphambanisa kwabo, ubabuyisele njalo endleleni efaneleyo. So thina sithi njengoba kuyindlela yoku-evaluate ukuthi kambe imfundiso ile ingaba ingena ongakanani ebantwini, kuyadingeka kathesi ukuthi sibuyele futhi sihlala phansi siyebuya ngendlela enye entsha eyokufundisa abantu. Kathesi ke sifundisa abantu ngokuthi bona ngabantu laba bakuyiphi iklasi kusociety. Uyabona ukuthi ubaba lo ngumuntu ofundileyo kakhulu, ngabantu abahlala emahofisini, ngabantu abasebenza emahofisini aphezulu. So nangithi kuqakathekile, kubalulekile ukuthi njengabantu be-healthy kuyehlalwa phansi futhi kubonisa ukuthi indlela esingafundisa ngayo laba abantu abakuleyi icategory leyi ingaba indlela enjani. Akumelanga ukuthi sisebenzise indlela efananayo right through ebantwini bonke. Kwabanye abantu nje akungeke kutsho lutho.
Njengengcwethi kwezempilakahle, ungathi amazwi anje abaphatha njani abantu abaphila le-HIV?
Emazweni amaningi umkhuhlane we-HIV awusengumkhuhlane osabisayo, ngathi mina owethusayo, kumbe umkhuhlane nje wokuthi awukhulunywa ngawo. Umkhuhlane nje efana leminye imkhuhlane, imkhuhlane nje engafana labo high blood pressure, la ukuthi uyanatha amaphilisi nje umkhuhlane i-blood pressure yakho iyehle ibe normal. Le mkhuhlane efana la ile ichukela, ukuthi abantu bakhona basela nje bezihlaba kuyinjekiseni nje okuncane nyana ukuthi ichukela labo lihlale lisendaweni efaneleyo. So lo mkhuhlane nje we-HIV esikhathini esiningi uzathola kuyukuthi emazweni lapha umkhuhlane nje okhulunywa ngawo nje njengeminye imkhuhlane nje yonke. Akusho umkhuhlane oyenyanyekayo, akusho umkhuhlane oyesabisayo, akusho umkhuhlane ukuthi uyabulala kwezileminye imkhuhlane. Hayi, umkhuhlane nje njengeminye imkhuhlane nje wabantu bayazixoxela, bayazinathela amaphilisi abo, abahlatshwa amajekiseni bayazihlatshwa, bayazibonela odokotela ngezikhathi okumele babonwe ngazo. Akuseyinto ekhulunywa ngalindlela esiyibona ikhulunywe ngayo ekhaya. Leyana ke yindlela ebonisa ukuthi kusafuna imfundiso sibili msinkomo ejulileyo.
Umnumzana Ngeletho Mangeni Ndebele yingcwethi kwezempilakahle. EliZimbabwe namuhla lizamanyana lamanye amazwe e-Afrika amalutshwana ekunanzeni ilanga le-Africa Day. Ilanga leli lasungulwa ngabakhokheli be-Africa phansi komanyano we-Organization of African Unity osubizwa nge-African Union ngo-1963. Injongo yayingeyokugqugquzela umbuso wabensundu emazweni wonke ase-Afrika kanye lokuthuthuka kwawo. Kodwa lamhlanje ayingcosana amazwe ananza leli langa njengekhefu, njalo abalisa iZimbabwe, Zambia, Namibia, Mali, Ghana, Lesotho, Mauritius, Guinea kanye leThe Gambia. Amazwe angalinanziyo leli langa aqoqela eleBotswana, eleSouth Africa, Nigeria lamanye. Abanye eZimbabwe ikakhulu abasakhulayo bathi kababona ukuthi liqakatheke ngani leli langa. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe usethulela lolu daba.
Osakhulayo uThemba Misranda uthe akulancedo osolikelwa nika iZimbabwe yi-AU ngaphandle kokuzobona ukhetho luqhutshwa, njengoba izikhathi eziningi bengabona okuyabe kusenzakala elizweni bayazithulela.
Mina amboni into e-African Union enceda ngayo eZimbabwe ngaphandle kokuthi babuya kuphela bezo-observe ama-elections. But kulezi izinto kwezokuthi labo ncabe ezikhangelani waphomba ukuvala amehlo ukuthi amna ethingi vela akulanto abasinceda ngayo.
Unkosikazi kudzayi Membere uthi njengabasakhula ababoni kulaba kujabulelayo ngelanga leli ngoba ukukhanya kunengi iAU engawaphathisi ngakho.
Angizayembona into eyakwenzakala yi-African Union eyake yasinceda thina maZimbabweans. E-Africa Day sound sabe si-celebrate sikhumbula ukubamba lesikwenzile njengama-Africa kumbeni i-development lani lani kodwa na thina sila into esingakwanisa ukuthi sibatshengise ukuthi thina njengamaZimbabweans ake sayenza lokhu. Abasakhulayo zange siphiwe i-chance ekuthi sisebenzise lathi kumbeni ngama-talent kumbe sibatshengise ukuthi siyakwanisa ukwenzani. Le misebenzi asila sapho ngokuhlala emarodini lesitaredini sesingenzi lutho. So mina I'm very ukuthi Africa Day ilani lati ambona isinceda.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Sukoluhle Nepha yena uthe iAfrica Day alilani lokuthi abasakhulayo baswela imisebenzi kodwa ilanga lokujabulela lokukhuthaza ukubambana emazweni akuzwekazi leAfrika.
Bona kufanele ukuthi celebrate ilanga leAfrica Day ngoba ngibona liqakathekile kithi thina ama-African nama-African countries sonke ngoba lesenza ukuthi sibe munye sonke silohlelo olulodwa ukuthi sosebenze ilanga leli. Kungaba ukuthi silezinto ezihluphayo emazweni ethu akula msebenzi akula izimali kodwa kwesenza ukuthi sibambane lathi sithole lathi silwela into enye.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzane Leopold Mnene uthe ukuqakatheka kwe-Africa Day sokwaqedwa yikudubeka osekukhona emazweni angamalunga ethi inhlonipho eyayilenhlanganiso le kudala amazwe angamalunga esalwa inkululeko embusweni wabahuquluzi benotho bemazweni afana leBritani, France, German, Portuguese lamanye ayisekho ngoba abaningi sebesithi i-AU ayisela 70 sokukhuthaza amalunga ayo.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sipanda sambuza ukuthi kambe inzalo ye-Afrika isaliqakathekisa na ikhefu le-Africa Day.
Kungaba kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi izizalo ze-Afrika zisuke zikhohlwe ukuthi i-Afrika isuke ingaphi. Siyazi ukuthi emazweni angaphetsheya amalanga aqakathekileyo ayakhunjulwa njalo abantu bonke bayawathatha baqakathekise. Ngiyakhangela amazwe amaningi ngiyambone abantu balezigqoko lezigqoko ezigqokwa ngalawo malanga. Kodwa akukhanyi kuzwekazi le-Afrika ukuthi abantu bangabe lokhu beliqakathekisa leli langa.
Abakhokheli be-Afrika bona basabambene yini ngendlela abakhokheli abasungula i-OAU ababekhangelele ngayo?
Ngibona ngani sokusuke kwaba lo kwehlukana okukhulu kakhulu njalo inguquko ekhanya ingena kwele Afrika ifethu abakhokheli abangaqakathekisi ukubambana kwe-Afrika njalo abangazwisisiyo ukuthi i-Afrika ivele ngaphi njalo ithethe sikhulu labani emhlabeni esifana lokuthi yayibanjezelelwe abantu be-Afrika bake bathengiswa sezibanazazi nezo. Abakhokheli abakhona lezinsuku kukhanya ngani sebesehluleke ukukhumbula khonokho okwenza ukuthi behluleke ukuthola izizathu zokubambana. Kukanti-ke into eqakatheke kakhulu ukuthi abakhokheli babambane lamazwe abambane ikakhulu kuqakathekiswa izinto ezisiletha ndawonye zisenze sicabange ngokungcono.
Yona impumelelo yezwekazi lase-Afrika iminjani?
Izwekazi lase-Afrika likhanya libuyele emuva kusukela ngezikhathi kuqaliswa ilanga le-Africa Day ngendlela yokuthi ubukhokhelo obukhona kabukhanyi buthakazelela njalo busenelisa ukulungisa ezombusazwe lokulungisa ezomkhonomi. Njalo kukhanya ngani ubuhuquluzi esingabuthi buvela emazweni aphetsheya ayeke athatha e-Afrika ayiqamulelana afana labo-Britain, o-America, o-Germany njalo njalo kukhanya sobuphendukile ngendlela etshiyeneyo lezi nsuku sokuze kule China laye sibuya ihuquluza umnotho ngendlela engaphumeleli silizela Afrika. Nxa ukhangelisisa kahle i-Afrika sibuyele emva kakhulu ukwedlula lokho ayikho ngesikhathi kusenziwa kumbe kusungulwa i-Organization of African Unity.
Kuyini okungenziwa ngabakhokheli bamazwe ase-Afrika okungabaletha ndawonye njalo kulethe intuthuko kuleli zwekazi?
abakhokheli abasukile AU babe lokukhalipha besazi njalo ukuthi into engathuthukisa izwe kazi le-Africa yimfundo. Bebeqakathekisa ukuthi sengathi abantu bezwe kazi lethu bangathola imfundo ebathuthukisayo, kodwa basuka behluleka ukuhambisa lolu daba. Imfundo yase-Africa yayalayo lokhu ingebambezelayo engenza ukuthi abantu bacabange ngendlela ezintsha, bazama ukuthola amaqhinga okuphumelela bengalandeli lokho okwenziwa ngabanye kumbe bangahambela emuva. Kusenziwa ngendlela etshiyeneyo ezenza ukuthi uphunyelelwe. Ngibone ngani imfundo yase-Africa kayikafika esibangeni sokuthi ingenza ukuthi lize le-Africa liphumelele, lingabambelelanga, lingalandelanga njalo lingacelanga uncedo kusekelwa kwamanye amazwe. Lokhu isenza okufanayo nje ukuthi lifuna ukuthi nalibe ngeligebhayo. Inothi evela emhlabathini kulinywa usenziwani, akukadingi ukuthi sicabange sehluthi kathi singenza njani ukuthi umnotho wethu ungene kusibanga sesibili kumbe sesithathu sokwenza umkhonomi esingasithi sesifala ukuthi senze izinto esingazithengisa zingene kwamanye amazwe seziyizinto hatshi zingumnotho ovela kuNkulunkulu.
UDokotela Nkululeko Sipanda, ingcwethi kwezombusazwe. Isipatsha seZimbabwe esihlenge umongameli Emmerson Mnangagwa nyakenye ngesikhathi efohla elizweni ebalekela uMgabe sithi kulabantu abazama ukusibulala. Umnumzana Justice Maphosa odabuka eGwanda njalo ongusomabhizimusi kwele South Africa uthi ufela ukuba seduzane lo Mnangagwa. Kuvika uBenedict Nhlapho.
Umnumzana Justice Maphosa obengaziwa ngabaningi eZimbabwe uthi selokhu ehlenga impilo kaMnangagwa eyakhe impilo yiyo esengozini. UMaphosa uzichaze ngokuthi ngusomabhizimusi oyesaba uThixo, ongathandi inkohlakalo, kanti njalo ongalasifiso sokungena kwezombusazwe. Uthi ngesikhathi siza uMnangagwa ukwenze njengalokho kumele kwenziwe ngumuntu wonke, nxa esinye isidalwa sikaNkulunkulu sidinga uncedo.
Lapho ngithola khona ucingo olubuya kuye, ucingo luthi lo sengixoshiwe, impilo yami isengcupheni, ngifuna ukuthi ngiphume kuleli lizwe ngiye kwelinye ilizwe, unganginceda na? Kulapho ngithi kuye, hayi, uzobe ukuphi, uya kuphi, ngizokuthola kanjani? Yaphelela khona lapho, saye sayomlanda, siza naye sazomgcina.
Loba kunjalo ukuthi bakhona asebefuna ukumsusela amanqe ngoba besithi usesondelene kakhulu lo mongameli.
Abaningi abantu abafuna ukungiqumba phansi, baningi abantu abafuna ukungibona ngiphelile, baningi abantu abangayithandanga leyo nto, baningi abantu abangakuthandi ubudlelwano enginabo naye, abathi kufanele ukuthi angabi khona, angasondelani naye. Kunento eziningi ezenzeka empilweni yami ukuthi ngizithola nje impilo yami isengcupheni, ezinye nje engingakwazi ukuzichaza kodwa zikhona ziyenzeka.
UMaphosa uthi laba bantu sebeqalile lokuhlasela amabhizimusi akhe kwele South Africa ngokugweba amapholisa ngobufakazi bamanga ngeqhinga lokuthi mhlawumbe engabothwa. Uthi kuzehlakalo zonke okubikwe ngazo kwabezindaba ukuthi amabhizimusi akhe ayathinteka kwezenkohlakalo kwele South Africa ngamanga aluhlaza aphekwe izinto zakhe.
Yinto abantu abazamukuyenza ukuthi kube nama-stories abazovumbuka, avumbuke ela. Why mangikomite ifraud ingabanjwanga, ngaboshwa, ngavalelwa? Why sisazi super sipala lezo zinto ku newspaper? Wa maphoyisa engenza umsebenzi wabo, bangibophe namanje khuluma nawe ngihleli, angikho kubheyi.
OkaMaphosa ule minyaka ephezulu kwamachumi amane 43 yokuzalwa uthotshulwe yingwe eGwanda. Imfundo yakhe uqale eZimbabwe wasesiyaqedelela kwene South Africa. Uthi ukukhulela emulini elokuyanga kumuphe intshukuntshu enkulu okwenze nxa efika kwele South Africa wayibamba ngamazinyo impilo. Ngemva kwezifundo zakhe zamakhompyutha uqale inkampani yemitshina le ngomnyaka ka-1998 eyeComputer Inc. and Media Solutions. Namhlanje ke linkampani isizele amanye alitshumi lasikhombisa asendaweni ezijeneyo ezansi yezwekazi le-Africa, wonke esebenza engaphansi kukanina i-Big Time Strategy Group. Lapha ke uthi bancedisa amankampani awezokuthutha, ezokundiza, ezokulima, ezamabhanga, ezemali, ezempilakahle, ezokuthekela nokuzithokozisa ukuthi asebenzise ulwazi lwangalezi nsuku olwe-information technology IT ukwenza imisebenzi yenziwe lula kungachithwanga imali eningi lesikhathi. Lokho sekumenze waba ngusomabhizimusi wezigidigidi zamarandi. Lobanje konke ukusebenza katalala kwakhe lokhu sekumbuyisele izitha. UMaphosa uthi uphakathi kokwethula amakhampani ayisishiyagalolunye eZimbabwe lapho abavele sebeqalile ukusebenza kwezinye inhlangano uhlangothi zomnotho welizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele Botswana ezivame ukuthumela imali ekhaya ngamankampani kuleli bhizimusi zithi izihlobo zazo ziqhubeka zibhekana lobunzima bokuthola imali ngesikhathi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya.
Aba thumela imali eZimbabwe esuka eBotswana ngamankampani yakubhizimusi yokuthumela imali bathi ihlobo lokhu esikhala ngokuphuza ukuyithola. Kulesikhathi nyakenye lapho ihlobo ezahlala isikhathi eside ezingatholi imali yazo kule ndwendwe ezinde kumabhizimusi afana labo Western Union kanye le MoneyGram. Noma nje abanye bethi akusafani lanyakenye kuqhubeka kusiba lokuphuza ukuthola izimali okwakhathesi besithi kudalwa kakhulu zindwendwe zabantu esifolela ukuthola imali ethunyelwe ihlobo labangani abangaphandle kwelizwe. Unkosazana Edith Dube uthi ihlobo ziyaphuza ukuthola imali ungacaci umbelelayo iyasilela umankampani yakubhizimusi yokuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya ngalaba abanjabo Western Union sokuhlupha ngoba uyawuthi usuthumele uzokuthiwa ngabakenelisiwethi dwa sokuthatha isikhathi eside ngoba ukhanya labo laba Western Union sebethola nzima ukuthola lezo zimali.
Abanye bakhala ngokuthi kuthatha isikhathi ukuthi ihlobo sithole imali kwesinye isikhathi ingeyokuphathisa abagolayo kumbe kuhlawulela fundo ebantwaneni esikolo. Umnumzana Mlamuli Sibanda uthi bona bathumela imali belolwazi lokuthi kumele itholakale khonapho njengesithembiso zamankampani akubhizimusi yokuyithumela.
Kuthola ukuthi imali uyabe uyithumela kulesizathu kumbe i-emergency ukuthi kungani uyifuna masinya, kodwa ekhaya bakutshela ukuthi kabakayitholi kudalwa ukusweleka kwemali kanye lama-cues amade.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnumzana Edwin Ndlovu eHabron uthi inombolo sitshengisa ukuthi abantu abathumela imali bengaphandle kwelizwe besenza ama-diaspora remittances baqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe, ngakho kumele baphathiswe ngazo zonke indlela.
Siyananzelela ukuthi umnotho weZimbabwe uyame kakhulu kuma-diaspora remittances which run into billions amadola, ngakho kuqakathekile ukuthi these people abangenisa imali elizweni bathole usizo ngokuthetha ukuze bengabi discouraged.
Amankampani afana labo Western Union kwele Botswana bathi bona bathumela imali belesiqiniseko sokuthi ikhona ekhaya njalo abantu kumele bayithole khonapho njengesithembiso sabo. Bathi abalamandla ukwenzakala ngokucelela eZimbabwe ngoba bona ibhizimusi belenze bengaphansi kwemithetho yeBotswana. Iningi lamankampani la isithengisa ibhizinisi lokuthumela impahla ngokuthembisa ukuthi ukuthunyelwa imali eZimbabwe uyayithola khonapho. AbeZimbabwe kwele Botswana balinani liphezulu esebenzisa amankampani ukuthumela imali phandle kwelizwe. Imali engena ithunyelwa izihlobo labangani abasebenza phandle kwelizwe yeqa ibhiliyoni yamadola okweminyaka emithathu ilandelana kusukela umnyaka ka 2015 okutshengisa ukuqakatheka kwalolu hlangothi kumnotho weZimbabwe. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabro kwele Botswana.
Ake ngililibe kancane sigqiba nje uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ngililibha ngezalukazi zami eziloyayo njalo kodwa ezipheka ezimnandi. Impendulo, zinyosi. Yebo ziyaluma kabuhlungu inyosi kodwa uluju lwazo lumnandi okumangalisayo. Ngenxa yokuthi ziyaluma, abanye bayazibulala nxa bethe bazithola ukuze bathaphe uluju becelesile. Le yinto esolwa kakhulu ngabezemvelo abagoqela inhlanganiso ye-Natural Harmony Agro yona ethi ukubulala inyosi kutshabalalisa imvelo. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Natural Harmony Agro umnumzana Hilary Mandizwidza uthi uzulu kumele azi ngokuqakatheka kwenyosi kulokuzithatha njengesitha ngoba bengezwa umsindo wazo becabanga ngokuzibulala kuphela. kuthi babone kuqakathekile ukuthi besebenzelane lozulu kundawo ezehlukileyo befundisa udaba lokuthi bengabulali inyosi.
We have been campaigning for more than 7 years.
Sesileminyaka edlulayo eyisikhombisa sikhankasela ukuvikelwa kwenyosi. Singakhangela emhlabeni jikelele, inyosi zibulawa kusetshenziswa imithi etshiyeneyo. Kodwa lamanje amanye amazwe sethenga inyosi ngaphandle ukuze ziwaphathise kumisebenzi yokulima.
Osakhulayo uTariro Masunda uthi inyosi ziqakathekile empilweni, ngakho-ke abasakhulayo endaweni zonke zelizwe okugoqela nasemaphandleni kumele bathole imfundiso epheleleyo yokuthi benelise ukuhlalisana nazo, ngoba zingenelisa ukubanikeza lokudla.
Njengewithi lo mumbu, lokho esikusebenzisa kakhulu eAfrika kakhulu, siyabona ukuthi inyosi ziqakathekile ukuthi siphathise ukuthi izinto lezi zihambiswe endaweni lapho ezimele zibe khona. Sesibona ukuthi lazo inyosi zithanda amaluba kakhulu, and amaluba lawo siyabona ukuthi ayasetshenziswa kumbeni ama-roses ngesikhathi ze-Valentine, lezinye isikhathi lama-sunflower ukuthi amafutha ethu, lezinye izinto esizisebenzisa esile-sunflower. Inyosi ziqakathekile lezi ndawo.
UMandi Zwidza uthi kuqakathekile ukuthi imfundiso yokuphilisana lenyosi ifike lasebantwini lolwazi lokuzifuya ukuze abantu bevune uluju kulo msebenzi.
We started as youth ourselves and we got trained.
Okwakuqala imfundiso lathi sasungula sisasebancane, kwesinye isikhathi sihlasela lokubulala inyosi, kodwa safundiswa kanjalo abasha kumele befundiswe bebe sebekhetha ibhizimusi abafuna ukulenza mayelana lenyosi.
Osakhulayo efundela ezokulima ekolijini leyunivesithi yeZimbabwe uMichael Nyimbo uthi kumele abantu bazi ukuqakatheka kwenyosi empilweni lasekulimeni.
Abantu nxa sebetshisa inyosi now they sebeyehlisa ipopulation yangkhona, ama-numbers angkhona wamabhizi lawo ofishi naw kuyobe sekule impact towards i-farming. Okunye sebesithi lizulu elenza ukuthi izilimo zethu zingabi zingayenzi sibili, but maybe yikhonokho ukuthi sibulala inyosi ezincedisayo for i-pollination.
Inyosi zenelisa ukuphathi abantu kunjena abaphila ngayo ogoqela nasemaphandleni, ngoba zisenelisa ukufuya abantu bathaphe uluju beluthengise njengebhizimusi lunakekele imoli. Abantu balakho njalo ukuthola ukudla okwakha umzimba lokuvikela imikhuhlane, ukuthengisa amabhokisi akhuga ke inyosi, ukuthengisa amafutha alungiswa ngoluju oluhlobo lwamajeli, lo muthi owelapha lapho umuntu elunywe inyosi, okungaphathisa ukwehlisa ubuyanga emaphandleni. Abenhlanganiso emabazi sengohlelo lwabo lokukhuthaza ukufuya kwezinyosi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bekhuthaza ukuthi abantu bengatshisi izihlahla begola uluju, ngoba kutshabalalisa ezemvelo lokubulala inyosi. Ingcitshi zithi kulokutshabalala kwendawo inyosi ezilungisela khona uluju kule Melika le-Europe okukusimo esedlula-ke kumachumi amathathu ekhulwini 30%, kathi kwele Afrika sokulodubo olunje ikakhulu emazweni afana neKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe. Children of the
Africa Unite yingoma kamuyi uPop Mali umtumo wezihlengene umtumo wereggae silichayela lonke balandeli beStudio 7 ngosuku lwanamhlanje usuku lweAfrica Day sisithi njengoPop Mali Africa Unite ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili uZulu uthi umongameli Mnangagwa kumele axothe umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mokope ngemva kokweyisa abantu abaphila legciwane le-HIV eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe ambalwa ezwekazi le-Afrika ekunanzeni ilanga le-Africa Day kwanele emthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo kodwa likhumbule zikhona izakusihlwa ngowa Fast 7 lichone kuhle.